okuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wanamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 19 Ntulikazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje intengo yamafutha ezimoto yehlile ngamasenta kwelemelika isithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lera lamhlanje. Sokuqhamuka udubo lokusilela kwemithi yokunakisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital UBH. Isiphatha amandla sebandla lemthwakazi Republic Party nomzana Modenga Chilumbo ukuthi amabandla amaningi abalisa elibusayo lele-CCC awanakekeli isigaba semandibeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenti awemelika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority zera lamhlanje. Ilita yepetulu yehle isuka ku-$1.76 yaya ku-$1.70. Kuthi idizili yona yehle isuka ku-$1.86 yaya ku-$1.80. Yezi yedluleyo lintengo yehle ngamasenti amabili. Kusenjalo ibhanga elikhulu lelizwe namhla lethule umniningwane ephathelane lokuthengwa kwecoin legolide eliza kwethulwa nguhulumende ngolwesihlanu. I-Reserve Bank of Zimbabwe ithi injongo yale icoin yokuthi abantu bagcine uhlonze lwemali yabo njengoba idola leZimbabwe ligugudeka njalo nje. Leli bhanga lithi leli coin lizathengiswa ngedola lakwamanye amazwe kanye lelakuleli. Kanti lo olithengileyo kumele aveze isithupha lobufakazi bekheli yalapho ahlala khona. Lithi njalo umuntu uyazikhethela ukuthi uyazigcinela yini leli khweni kumbe uyaligcinisa ibhanga. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo. Waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokwehla kwentengo yamafutha.
Nxa sikhangela ukwehla kwamafutha isikhathi esidlulileyo akutsho ukuthi intengo yezinto izakwehla. Kutsho ukuthi indlela izinto kade zikhwela ngayo yiyo engatshintsha. Sibona ngokuthi nxa amafutha ekhwela ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga, kumbe ngeviki ngeviki, kumbe ngenyanga ngenyanga, lama crisis lawo alandela ke ukukhuphuka kwamafutha. Kodwa nxa kuyikuthi amafutha ayehla, kutsho ke ukuthi intengo ingala isendaweni lapha ebikhona okwamanje. Kutsho nje ukuthi ingxenye ukukhuphuka kwezinto yikho esingathi sokulobukelo. Into enhle okumangalisayo ke ukubona intengo yamafutha isehla. Ngoba kutsho ukuthi i-rate in which ama-prices ezinto akhwela ngayo aseza kuma. So kuyajabulisa nxa sibona loba kungamasenti amabili kumbe amathathu beyodwa, kodwa kungabe kujeliselela nje ukuthi kungaba le-stabilization kundaba yentengo. Kodwa kutsho ukuthi sesiphumile kunkinga ekade vele siyikhangele.
Kodwa libona kusiba lokuzinza elikhuluma ngakho yini baba Moyo, ngoba sihlezi sisizwa likhala njalo lisithi osomabhizimusi abaningi sebengamagovu.
Inkinga ekhona yikuthi esingathi ngokubangela intengo kasomafutha kuphela. Indaba esiyibiza sithi yi-exchange rate kumbe okutholakala khona imali yangaphandle kwamazwe njengoba abantu bayithola ke emfika omnyama. So nxa singathi kuba lobukelo nxa kuyikuthi amafutha ayakhwela, kodwa kukhona ke okunye abamosomabhizinisi abangakusebenzisa ukuze bebe belokhu bekhuphula phela intengo yezinto. Indaba ye-exchange rate ibona ingakachinji iloke ikhwela ngesuku. So loba nje sithi kuse ukuthi kule stabilization ngapha emafutheni, kodwa aluba le stabilization iyatholakala njalo nje naku exchange rate aluba kuba nobukelo.
Sibone njalo uhulumende namuhla esethula imininingwane ye coin eligolide lelathi lizathengiselwa abantu abafuna ukugcina uhlonzi lwemali. Libona lisebenza kuhle yini lelo coin impela, abantu belamukela bezwisisa ukuthi lisebenza njani?
Nga sikhangela kumbe sikhuluma loZulu ama members bezisebenza kunhlanganiso esibamelelayo, abaningi ke kabala singathi information eneleyo ukuthi ke indaba le yamakoin izanceda ngaphi. Sibona engani kuthiwa khona kube izisebenzi zibona engani indaba yamakoin leyi kalibuyelanga izisebenzi, ngoba phela balutshwana kuzisebenzi abazafinyelela ukuthi bayathenge ke lawo amakhoyi. Asiboni ke lamaganyane ezakwekela ke ukuthenga amakhoyins bewagcine, babuye njalo bethine ngaleyo mali eyangaphandle kwamazwe bezigcinele bona. Sibona ngani akula mthetho nje ozagwalisa ukuthi bagcine konke kokubili ama-coins babuye begcine le mali ingabhodi esigeni ukuthi abangabayanga njengathi bebesebeyiswele ngazidinga yamabhenki beyiswela le mali eyangaphandle kwamazwe.
Mnumzana Jafet Moyo, ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Sokuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Lokhu kuvele encwadini elotshwe ngesinye seziphathamandla zalesi sibhedlela, uDokotela Trust Mshawarima, ethi abafuna ukuhlinzwa sokumele bazithengele ijekiseni lokulalisa ngoba selisilela esibhedlela lesi. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eWobulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esikoBulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi e-United Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi, uthi sebezasebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Sibone i-United Bulawayo Hospital ibhale incwadi ukuthi abagulayo bazithengele imithi yokuthi isebenziswe i-theater. Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Umgcini sihlalo wezempilakahle edale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
Zwana, it is a standard policy ukuthi if there is you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public here.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi, amaphilisi lamajekiseni esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi Lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla se-United Bulawayo Hospital. Iningi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni enkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha njalo osekuse United Bulawayo Hospitals akuqali kuke kwabakhona njalo ngomnyaka ka-2008 lapho izigulane bese zizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Kusenjalo umbukiso we-Mine Entra uyaqala kusasa koBulawayo njalo amalungiselelo akhona asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, umnumzana Nicholas Ndebele, uyakuchaza lokho.
Konke sokume ngomumo ngaphandle kokuqala kwe-Mine Entra. Kusasa ngolwesithathu mhlazi majumi mabili kuyonale inyanga kaNtulikazi. Ngikhuluma nginje ababukisi abavela kumagumbi amane elizwe bamadasa baletha izinto zabo abazabe zibukisa, ingabe imitshina emikhulu, ingabe izimoto abazithengisayo, ingabe ngama-services abazabe bewabukisa kulumbukiso omkhulu we-mining engineering ne-transport sectors. Lokhu kwenzakala ngemva kokungabikho kwalumbukiso okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa lubhubhane lwe-COVID-19. Abamahotela labo bayafakaza ukuthi izethekele ezivela ezindaweni ezingaphandle kwakoBulawayo seziqalisile ukufika zigcwalisa amahotela. Kusasa ke ntambama sile welcome cocktail ezabe isenzakala khonapha eZimbabwe International Exhibition Center kulabo abanxusiweyo. Ngolwesine sile Mine Entra Conference ile official opening eqala ngo-8:30 ekuseni. Umongameli wakuleli udokotela u-ED Mnangagwa uzabe eyivula ngokusemthethweni i-Mine Entra kuleyo conference. Ngolwesine sizabe sile i-Charity Golf Challenge eBulawayo Golf Club kulabo abathanda ukudlala umdlalo wegalufa bangafika eBulawayo Golf Club. Emini kusukisela ngo-2 sizabe sine Explore the Beauty of Bulawayo City Tour kulabo abathanda ukukhwabitha indawo ezinhle zakoBulawayo abangazaziyo ikakhulu izethekeli zethu. Siyakhuthazwa kulabo abafisayo ukuthi babe kuthiwa leyo babe beseCock Fountain ngo-2:00 emini.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Ufisa ukubuya kuyenze kanje kulula kakhulu. Kareje website yethu ethi www.zitf.co.zw. Kumbe njalo abuye nawo kwakhe mathupha azothatha i-business invitation ticket azayisebenzisa ukungena ku-exhibition center engabhadalanga lutho. Siyancumisa ngobuningi benu osomabhizinisi abakhulu, osomabhizinisi abancane abasafufusa abakwi-industry le e-mining engineering kumbe i-transportation abafisa ukufunda ukwabelana ulwazi ukuzwisisa ngezinto ezijiyeneyo ezikwi-industry ukuthi beze ngobuningi. I-Mine Entra ubuhle bayo ukuthi iletha abantu abajiyeneyo, iletha abathengayo, iletha abathengisayo, iletha ama-policy makers ngoba ngxoma ungamele siza wansuku beyale ngayo lebathi ungamele wengatsha zikahulumente ezijiyeneyo bezokwabela ulwazi kuzulu abantu abakuleyo industry. So sinanzelela ukuthi i-mining industry lomgomo wayo ukufinyelela ku $12 billion industry ngo 2023. So sithanda ukuthi khona sicwayisise ukuthi khona sebe ngapi kulowo mgomo. Ababukisi abadlula ikhulu namathuma isithupha sike 160 sebevalisile ukuthi bazabe bephatheka kulombukiso. Leli nani ligoqela ababili abavela eChina leSouth Africa. So hayi uZulu uyakhuthaza ukuthi khona azebuka lokho esikulethelwa ngababukisi bethu.
Umbukiso owe-Mine Entra umanyanisa abakulumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe-Mine Entra obulawayo ngolwesine oqala mhla ka 20 Ntulikazi usiyaphela mhla ka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abenza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, China leSouth Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa kuMine Entra 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheni ele retake. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Uhulumende uthi uyathokoza ngendlela ibhizimusi lezokwemba eliqhuba ngakhona ibhizimusi ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zikahulumende zithi kazemukeli isilinganiso seholo esengezelelwe ngaso umqhatshi sokuphethwe kabili ngedola leZimbabwe i-100%. Iningi lezisebenzi zikahulumende labakhulume lalomsakazo bathi limali lithole leli holo emabhanga namhlanje, kodwa ngenxa yokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe bathole iholo eliphansi kulalinyanga edluleyo. Ababalisi ngabanye babathole iholo labo namhlanje beyikhala ngokuthi kalincedi lutho. Asizweni abanye babo abakhulume leStudio 7.
Hayi, salari le incane kakhulu Sibili, ayikwani lutho. Isiphele kuseni sageza ngingakabophi lethayi, ngingakadli ke porridge. Something has to be done. Challenge ukuthi some teachers we are sell out. Abanye we need unnecessary favors at work, but asoze kusincede ngalutho. It won't improve our situation because asinzimele ukuthi sifix the situation then. We have to be united in order to fix this situation.
Uhulumende lo uyasithethisa and kathesi useprovile ukuthi thina vele singabantu aba-useless ngokuyimadlanyana khonokho asinike khona. Nanjengami ngizitholele 50,000 which is equivalent to 50 US. I'm paying rent in 120 US and ngilo mntwana kathesi obhalayo i-olive. Imali ayikwani yini exam fee, ayikwani rent, ayikwani kudla. I'm teaching here nkayi. Imali nje ukuthi ngisuke apha ngihambe ekhaya lapho ngizalwa khona. It's not even enough, my school is ngavala. So yes, angazi ukuthi mina ayibe serious. Ngcono amanesi bona befundise. I think it was better.
Mina inhliziyo yami ikuhlungu ukuthi ama-media platforms amaningi ayagcwala ukuthi ama-teachers athola i-increment. Only to find out ukuthi increment yona le it's actually leaving you worse than kustage lapho kade ukhona. Akula into eza kuncedisa ngayo. Ungakhangeli i-red uzananzela ukuthi increment yona le vele imali esiholile incane kuleyona le kade sibili sihola. So increment le vele ayingenzelanga lutho. With myself being a single parent, vele ama responsibility ama maningi, ngakhangela isalary le vele akula lapha eNingizimu Afrika khona. I'm already incapacitated, yes, it is.
Lawo ngabanye babakalisi abakhulumele Studio 7 bekhala ngeholo eliphansi abalitholileyo linyanga lanxa bengezelelwe ngesilinganiso sokuphethwe kabili. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connections kanyela udubo olubhekane labasakhulayo lokuswela imisebenzi ngalezi zikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, hhathi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Uzulu usola inkulumo yesinye seziphathamandla zezana PF uMnumzana Abdul Mshanyika ongubhishopu ebandleni lenkonzo yehaba kuku Apostolic Faith Mission. UMashanyika uthi akekho ungambopha ngoba ezana PF ngowayo. Umfanekiso wevidiyo kaMashanyika esitsho lawo mazwi okutshotshozelana labezana PF ukuthi babulale umkhokheli webandla eleCitizens Coalition for Change CCC uMnumzana Nelson Jamisa iyabhoda ezinkundleni zekulenjini. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekubotshwe abambalwa abamabandla aphikisayo abagoqela amalunga edale lephalamende awe-CCC omnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole abetheswa umlando wokutshotshozela udlakela esililweni somunye wamalunga aleli bandla owatholakala efile uMoblessing Ali. Ababili laba ndawonye labanye abalichumi lantathu sebehlale entolongweni wesikhathi esedlula inyanga icala labo lingathoniswa. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC uMnumzana Ostalos Gift Siziba uthi balethemba lokuba izokhangelisiswa ngabomthetho lenkulumo kaMashanyika.
Thina njenge-CCC kosikhulumisana labo emapholisa kubana silungisise indaba ke ye-violence ngenxathi asikhangelelanga ukubana ke kubeke labantu abathi bona bangaphezu komthetho inxa yokubana ikakhulu nxa sisiya kukhetho asiyo nto esizayivumela ukubana umuntu ke ebe yisigilamkhuba ehambe ke ebanjwanga ngamapolisa njalo kungathonisiswa ngendaba yakhe. So le indaba esizayiphesuwa and asozisamthiya inxa yokuthi thina singama-citizen silala ilungelo ukubana simthathe simhambise ke emapoliseni.
Abaningi abagoqela ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono bayayisola lenkulumo besithi ayilunganga.
Kutshengisela ukuthi yona iZANU-PF yakhuthaza abantu bayo ukuthi bebe yizigilamkhuba lezigebenga beyethusela abantu njalo bebefuna ukubalimaza ngokuthi ngamalunga eZANU-PF njalo kasozabotshwa. Kutshengisela njalo ukuthi wona amapolisa lamadala emthethwandaba akalawo amandla okukhangela ukuthi bengakwanisa ukubamba abantu beZANU-PF ngoba babuswa iZANU-PF abakho independent abakwanisa ukuzimela bona benza imisebenzi yabo leyo ebhalwe emthethweni.
Okukhulunywa nguMashanyika ukuthi ngeke yabotshwe ngoba engumuntu weZANU-PF uMkhono uthi yinto eyangisayo kakhulu.
Njalo ungitshengisela ukuthi iZANU-PF yona isizifake ekhoneni isizifake kubandla elinzima lokuthi iqhubekele phambili kusilizwe ngoba akukho abantu abangafuni ukubuswa izigebenga lezigilamkhuba okungapheliyo. So sikhangelele ukuthi abantu abaningi bazathi hayi kubuya u-2023 bazozevotela iZANU-PF bazavotela yona i-opposition njalo sibone ukuthi opposition ingawina abantu abanjengabo Mashanyika bazakangena emajele ngoba beyizigilamkhuba lezigebenga.
Lumsakazo uxhumane lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi ukuzwa icele labo wathi kumele kube yisikhulumeli samapholisa esigabeni seNkabazwe lapho okwenzakala khona lesi sehlakalo u-inspector Emmanuel Mahoko. Asisanelisanga ukuthola njalo okuvelela ebandleni labeZANU-PF ukuzwa icele labo kulolu daba njengoba ubelokhu engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo phezu kwalo. Umqondisi kwezokukhulumisana lokukhitshwa kwemibiko uMnumzana Thafazi Wamgwadi emhlanganweni labalandeli beZANU-PF owenzelwa endaweni yezintaba zeRampopo etholakala phansi kukanduna Maphirabana esigabeni seMpirengwa North
uMashayanika wakubeka sobala ukuthi kumele abulawe uChamisa labalandeli bakhe beTRPC njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko lapho abathengisi babebulawa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Singeke hlukane isihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intengo yamafutha ezimoto yehlile ngamasenti akwelimelika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority vera lamhlanje. So kuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPraxitus Jeremiah ngisithi asidibane ngo-4:56 kusasa ekuseni. Abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lela kokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.